Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwazo omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili la nhlanu kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi sithiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathe sebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane.
Singaselaho konke lokhu besilapho, sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi manje uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke kuzasilapho? Nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthiwa hambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi amachibi achiywa yilelizulu engabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele incwadi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Je umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want ahlale lapho kulamanzi khona. So ukubuya kwe-cyclone le ngesikhathi ebuye ngaso ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathe sekomile sebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu, kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eBinga, eChibanimani lapho kulezo idayi khona, i-low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayisekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt yonaleyo esuke eHarare, esisegwezi simizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
kunzima ukuthi ngisho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka izizathu zakhona ziningi, but okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda, kuyanceda. Kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asikho ukuthi lonyaka kungcono kula last year. Lonyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama treated bed nets. Kwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma provincial hospital ama district hospital. Ukwenza ukuthi idaba lakhona nxa lukhona ikuzivikela. Ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspraya, eseyaspraya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe, lo muzi wakhe, abangeza bekebe le mithi yokuspraya ezindlini. Njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspraya sesendlini. Lesi sikhathi esamanzi la yiso esingangiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi wezempilakahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho samabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathi bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo owenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakamuse Gwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazilana uboya kodwa linoto yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babele inkomo eziningi.
Baba umuntu wele inkomo zaphezeleleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilakho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilakho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu maybe uhulumente uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu sasilakho nxa sithi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo yini abantwana abaza kufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana selokwakibo mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazangazanditshele babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi wayengubani wayenjani ngizakhuluma ngithini njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolabe commission ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni kathi uma yenza vele yena ngubani oma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi kathi kungani lokhu libhoda ndawonye okuthiwe linyathele izithunzi.
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe likomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChiyambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini siza ukuthi siyangaphi ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama-report amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
Unkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After sokuinvestigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ngubhosi or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama powers yini lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limpophe ayefele ejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizo Kuncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduzulu weZimbabwe umela bambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza kathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lenqubekela phambili ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumutshena lo Chiyambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister. Application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele.
Unaro ubeke njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona kwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Gawule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi leAfrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthi abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba Sibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye. Kodwa ke asikhangeleni phela lapha sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Ngingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje hayi abanye bakhona ababengaqhedakali. Kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi langa kuswelakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa okunye izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwe kazi amanye amazwe eku-Afrika. Ensenzeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengorhulumente weZANU-PF.
Uyoweri Museveni usuke eZimbabwe khathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Africa lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uJoni Mseveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulale nto enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngeyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe, ngoba phela uJoni Mseveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uJoni Mseveni uselabangane abalutshwane, ngakho akalato enhle angasilethela yena noma angasinceda ngayo, uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba thivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo, uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma khonoko, kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kaleso ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye, kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uJoni Mseveni ongamiva ayita namhlanje e-South Africa khona ngayo ndikutana njenge-Afrika siyasalela sile muva, kodwa ke selokhu sikhamba bijanabijana sikhamba bijanabijana sikhona singathe sipenda nje sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa ubaba uGawu ludubo lukhona ngalokuthi iUganda ila business zayiletha kwele Zimbabwe, ludubo lukhona ngokuthi iZimbabwe international trade fair kayilani lokuthi sizama ukunceda upresident uJoni Mseveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe layo ngamafitshane baba uGawu.
Mthetha ngisithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Africa singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF ubexoxe ndawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda we-MDC.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uhulumende weLebhilitane sesidla amalangabi evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnonzela Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengulwa owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abangifakela yona la my fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kula maZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya baphongo ngihudula kuphela abangenisa kona apo bangeni semuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhandiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamchina.
So sithe sifike eHarare bahehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqeda lapho baphenduka. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa kumele nge toilet kumele mphume phandle nimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyabe ngasela muntu, abantu abasebenza lapho bebengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unzima madoda, kodwa hayi, uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Nariane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe. Hayi bakithi, hayi akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokuxabana nomama omntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embokisa ngayejele. Aphuma lapho ngasebethi kini banthathele i-status sami. Kodwa-ke lapho abantu bafundise leZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi baya phambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sona isitakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ehamba lo Pepsi besiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqo ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.